ikhuluma kanje kanti samakhampani amaningi aqhubeke evala kulamanye avale annual shutdown leyane la-December sikhuluma kanje lakhathi esabakavuli ukuthi abantu abakavulani abakwazi futhi lawo nalo amalutshwane asebenzayo avulileyo kodwa aseyaqhuma abantu bakhona ungananzela bahola izimali iyangiyaphila umuntu engahola abantu ba-o imali ezisabekayo se singakutshe ukuthi umnotho wezelizwe sibili uqhubeka usuba muzi and abantu kuyabahlukuluza kakhulu impilo zabantu zisenzima
aseketi kwakusinde into elayikhulumileyo umumo we-ekhonomi yelizwe kawumanga kahle lapha ezimbabwe nokuthi abantu baphila njani ukuthi nje intando kankulunkulu akunamsebenzi akunanto ekhona kunje besikhanyelele nezulu ukuthi engenye lingani abantu bakuthola ukudla kukhanya laphezulu izulu kalikho kuwona lunyaka angikwazi ukuthi nabantu bazaphila njani njengabomama khona kuphambili ngoba wonke umama usethengisa amatamatisi akusela munye umuntu ongathengi itamatisi lomunye ukwenzela ukuthi umntali athole ukudla kodwa ngikhuluma kunje umuntu wazi ukuthengisela into yedukela sithandekile vele kayiti kabhadali ngoba idula lakhona vele kalikho umumo vele kawumanga kahle ezimbabwe
yikho elikubonayo yini mnumzana Sibindi njalo babuya yini abantu bezodinga uncedo enhlanganisweni into ye-ZCTU le-Residents Association njalo libanceda ngani
well okuyikwenzeka ukuthi siyananzela ukuthi ngiqale ngikhangele ihlangothi le-ZCTU kulabantu abaningi ababuyayo bedinga uncedo lokubana bayasebenza bengaholiswa so kungananzelela khathesi le makhosi lapha kulama-disputes amaningi ama-pending cases amanye njalo ama-cases esiwananzelelayo kungayilaba abantu futhi abathele kanzima apha ku-residence site abehlule kubhadala sebe nempaza beziyathathwa zingabe ziyathathwa yi-city council zingabe ziyathathwa yi-zesa zingabe ziyathathwa njalo yilaba bo-tel one so abantu babuya kithi bedinga uncedo sesibancedisa ukuthi engxenye sizame ukuba zincedisa sebahlanganisa la maloya ukuthi at least impahlazo zingathengiswa so-ke ungananzelela insuku ngensuku abantu inumbers ziyaqhubeka siyaphambili abafuna ukuncedisa lokhu kukhomba sobala ukuthi izinto azimanga kuhle elizwe
bona ingani kuyini okungenziwa ukuthi umuma obe ngcono unkosikazi Ndlovu
ukuthi ilizwe kutshintshwe imithetho eyiyo eyenzakala ungakhalaka phansi kuthiwa izimo asetho nale ekhona ngomlumo kodwa ingancedi lutho ukhangele ukuthi indlela ilizwe elilima ngayo kakufanani nendlela eyayikhona kudala amapulazi wona naye abethathwa ngabantu abangalimiyo iy'nsimbi zona njalo zokuthelezela kazikho aba bangathatha amapulazi bayo iy'nsimbi zona njalo bayazidiliza kugcine vele kungasela kudla lelizweni umumo welizwe ukuze utshintshe kumele kubuyele back ku-drawing board kuhlale phansi kubone ukuthi ilizwe lingalingiswa njani ngoba lokhu esikwenzayo in particular ungakhuluma ngento zokuvota zona ezabantu bavota umuntu ethiwitispoon esesiyavota ekhohle ikusasa lakhe kumele kulungise umumo welizwe ukuthi ume kuhle abantu bafundise ukuthi ukuqatha kokuvota yikuthini njalo ilizwe kalimelanga libe lilizwe elizondana namanye amazwe alincedayo so kungahlalwa phansi kukhangele zonke zona lezi zinto zilungise ukuthi yebo uyakuqabana nomunye umuntu kodwa nxa elo ncedo akumelanga uzigade yena nxa unjani ubhikekile.